Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Khandemiringo ukusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 15 kuMabasa 2023 igama uGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
United Nations ile report ekhuluma ngokuthi yena uMnangagwa wayekhona kanjani ekuhuquluzeni kweDiamond leDRC. Kuyazakala njalo ukuthi wayekhona eTiyadwa. Umgabe engasuswa esihlaleni wakhuluma nge 15 billion.
Uzulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu yeAl Jazeera. Zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla obekugodlwayo esiqintini seinsiza eningizimu yamandebeleni lapho abegcoba induna udambisa amahuba mafu ukuyaba induna umaduna. Uhlelo abaculi bethu namhla silomculi kamaskandi umdaza maqhawe ayachiyana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu yeAl Jazeera. Zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Ihlandla lokugcina la le filimu elesihloko esithi Gold Mafia lethulwe izolo njalo liveze isikhonzi sika Mnangagwa umnumzana Hubert Angel ekhuluma lomka Mnangagwa uAuxilia beqoqa ukuthi bangancedisa njani izigilamkhuba zakwele China ukungenisa imali engcolileyo eZimbabwe ukuze zithenge ngayo igolide bese zisiyalithengisa eDubai. Li filimu iphatha kabanzi uMnangagwa mathupha nangu uAngel labanye abafana lo Kamlesh Patni baveza sobala ukuthi basebenza laye. uMnangagwa akakatsho lutho phezu kwalolu daba. Abaningi bathi kumele kuphenywe lolu daba ngokuphangisa njalo kubotshwe izephulamthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uDr. Jethro Mpofu ofundisa ezepolitiki kanye lezefilosofi eWits University kwele South Africa.
Umkhonono ulele phansi ngesisu kodwa abaphethe izintambo zombuso bahuquluza umnotho welizwe lemuli zabo labangani babo bezinothisa besiya phambili. Okuyinto edabukisayo ezisho ubuhlungu kakhulu. Ngakho ke ngikutshoyo ayikuncane lokhuyana okubonakeleyo kunengi okwenzakalayo emnyameni.
Unkosikazi kaMnangagwa Dokotela Mpofu uyaphuma la kule documentary ekhuluma kanti lezi gilamkhuba zonke lezi ezinye eziphumayo ziphuma zisithi zona zidla loMnangagwa mathupha emsebenzini yenkohlakalo. Bengaba bebasukela yini abakomnangagwa laba abathi badla labo kumbe kukhona kukhona
ubufakazi bukhona baba njengoba uthi ukuthi uphume obala bekhuluma ocingweni amadodzi la bekhuluma laye umama bekhuluma ngaye ubaba bekhuluma laba abantu bakhe bekhuluma ngaye ubaba labo bonke nje laba abaprofiti abaphumayo labo baphakamisa igama lakhe ukuthi ngumuntu abasebenza laye kodwa kuyinto endala. I-United Nations ile report ekhuluma ngokuthi yena uMnangagwa wayekhona kanjani ekuhuquluzweni kweDiamond leDRC. Kuyazakala njalo ukuthi wayekhona eTiyadwa. Umgabe engasuswa esihlaleni wakhuluma nge-15 billion yeDiamond eyanyamalalayo. Ngakho zonke lezi zinto ke nxa sihlanganisa imthomelo, sihlanganisa imibono, siyabona ukuthi alithinteki kuphela igama lakhe uMongameli. Yilo lodwa ekuqaleni phakathi lasekugcineni kwendaba. Ngakho singeke sithi ngemva kwale documentary ngemva kwale mfanekiso sithi bayamqambela bayamkhulumela basebenzisa igama lakhe. Ubufakazi bukhona bokuthi isandla sakhe sikhona ebuhuquluzini labo bonke ubugebengu obenzakalayo ngomnotho langombuso welizwe leZimbabwe.
Yebo sobu veziwe ubumenemene bonke obenziwayo lobusela obenzakalayo. Kuyiwa phambili njani, kwenziweni?
Laphana sekusezizalwaneni zeZimbabwe. Sekumabandla e-civic society, sekuma opposition political parties. Lawa ama-politician akhona phakathi kwezanu, aphakathi kwahulumende. Sokukuma civil servants. Sokuku security sector yaseZimbabwe ukuthi iyavuma yini ukuqhutshekelwa phambili kusenziwa kanje abaphethe intambo zombuso beguquluza umnotho bodwa loni ilizwe libhazalala ama-social alamba ama-police ayalamba abasebenzela uhulumende bayalamba i-economy yelizwe ilele phansi ngesisu baya kuvuma yini abaseZimbabwe inhlanganiso zama-civil society ama-opposition political parties laba amasonto abama-church ukuthi ilizwe libuswe kanjalo liphathwe kanjalo.
U-Dr. Jethro Mpofu ufundisa ezepolitiki le-philosophy eWits University kwele South Africa. The Voice of America, direct from Washington. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ubekugodlwayo esiqintini se-insiza eningizimu yemaNdebeleni lapho abeyegcoba induna uDambisa Mahubo Mafu ukuba induna uMaduna. Umafu obephethe lesi sihlalo ngemva kokutshona kukayise induna uVezi Maduna Mafu ngenyanga kaNhlola nje ngomnyaka ka-2021. Umnumzana Mnangagwa uthe okumlethe kogodlwayo ukuzogcoba induna uMaduna ukuthi umuyi uVezi Maduna Mafu wayengumngane wakhe omkhulu. Bekungasimuntu kulo mcimbi obugoqela iziphathamandla zebandla lezanu PF kanye lezakhamizi zakulesi sigaba. Kusenjalo ibandla lezanu PF namhla libuye laqhuba njalo ukhetho lwalo olwama primaries kwezinye izigaba lapho iPolitbureau eyavumelana ukubana kufanele lwenziwe kutsha kulandela abakuthi ludlame lokwethuselana okwaba khona phakathi kwabasekeli balabo ababencintisa ngaleso sikhathi lusenziwa endaweni ezimbalwa ezigoqela igogwe nembudziya iZimba West lezinye. Kodwa abanye kuleli bandla bayakhonona ngasese bethi lokhu kwenzelwa abangane bakamongameli Mnangagwa abanqotshwayo kuma primaries akuqala. Izanu PF ibika ukubana izazisa uZulu ngempumela yalolu khetho ngomvulo. Inhlanganiso ezibiza ngokuthi Poverty Liberation Movement namhla ihambe yayakupha umdeni kaMnumzana Job Skhala ukudla lempahla emzini wakhe ezengeza eChitungwiza. Babuye bapha umkakhe unkosikazi Ellen Skhala ugwalo obelulotshwe imbiko etshengisela ukusekela uSkhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa nguhulumende. Kodwa kubika abaningi abethuselwe ngamapholisa kulumbuthano baphetha babuyela emakhaya abo besesaba ukubotshwa. Sixoxe legqwetha uMnumzana Khula Hobe ukuzwa umbono wakhe ngokubotshwa kukaMnumzana Skhala.
Indlela abayenza ngayo yindlela yokwethusela. So ngabe babamba nje ilunga le-CCC elingaziwayo. Indaba yakhona yayingeke yathola i-coverage kumbe yayingeke ikhulunywe ngendlela indaba kaSikhala esikhulunywe ngayo. But ngenxa yokuthi uSikhala kungumuntu owaziwayo emphakathini, kusuke kwethuse ngoba umuntu kazana kumbe umuntu ongela dumo lukaSikhala uyazibeka yena ethi kambe uma kusehlula uSikhala ukulwisana lohulumende mina ngingenza njani ukuthi ngimesane lohulumende. Kusho ukuthi phela mina ngingakwenza ngingabulawa kumbe nginyamalale. So uhulumende uyenza ngabomo esenzela khonokho ukuthi kuyethuse ukuthi akula muntu omkhulu kakhulu kumbe omncane kakhulu ukuthi bemthathe bemvalele nje loba engethe sangachaza. Indlela nje yokwethusela ukuthi abantu weza ngabe opposition politics kumbe ngabe civil society bengavukeli uhulumende weZimbabwe.
Ubona ezaphuma na uSikhala ukhetho lungakaqhutshwa ngenyanga kaNcwabakazi?
Hayi, angazi ukuthi engaphuma kanini, kodwa kathesi sesimbona sehleli ejele engelacala engelathiswa ngaqala okwenyanga ezingamajwe ezilithumi. Ngakho ngakho ke kungenzeka ukuthi ehlale ezinye inyanga ezilithumeza ukuyayo ngoba konke sokuzanyiwe sokuhanjiwe emakhothi waya kumakhothi aphezulu awelizwe kodwa akulalutho osolwenzakele. Ngakho ke kukhanya uhulumende uzamekela lapho afisa ukumekelela khona.
Umnumzana Kuda wobe ligqwetha elizimeleyo sixoxelayo eseBilitane.
Lamlela ndwandwe
Lamle
Lamlela ndwandwe
Lamle
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampaba fobe mbula
Lamlela ndwandwe
Lamle
Lamlela ndwandwe.
Iningi lezakhamizi ezansi emaNdebeleni lithi ukungani kuhle kwezulu kudale ukuthi lingatholi isivuno eseneleyo lonyaka. Lokhu sokudale indlala embi. Izilimo ezalinywa kuqala ikakhulu umumbu zatsha ngenxa yokuswelakala kwezulu endaweni eziningi, kuthi kwezinye lasuka laba linengi. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi ezixoxelwa umsakazo we-Studio 7 zithi kazivunanga lutho lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu osekuthe iningi likhala ngendlala. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi se-Wilonki phansi kwenduna uMathema uthi amabela atsha kulandela ukungani kuhle kwezulu.
Izulu lisuke lanyamalala sibili amabele sephakeme sezakhahlela ikakhulu indima zokuqala zasezitsha khonaphana phakathi kukadisemba kusiza umnyaka omutsha uJanuwari. Kwaba lelanga elikhulu kakhulu amabele lana aze atsha. Ngokunjalo ke sikhangelela ukuthi uhulumende ahlenge uzulu wakithi ngokudla kokuncedisa. Ke kuphose bakithi ke kwehlukane le mvama le esiyijayeleyo ukuthi ukudla kwakhona kuza kukhetha.
Lanxa bekhala ngezulu elaba lelutshwane enqameni, umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi eMatobo eMarinoha uthi kibo izulu lisuke laba linengi kakhulu okudale ukutsha kwamabele.
Izulu libe linengi lagcina selidodisa konke okuyabe kude kukhona sikulimile besizamile mpela and abantu balime buhlungu ngabogajobho. Izulu leli ubuhle balo kithi lisiphe ukudla kwezifuyo, izifuyo hhayi zitholile ukudla lamanzi okunatha zatholile. Sekuyamela ke sibone ukuthi ukusupplimenta lokhu esikudobhileyo sizosupplimenta njani, uncedo sizoluthola ngaphi.
Isiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni, unkosikazi Juliet Nkuwane owe-Women Development Association of Zimbabwe uthi iningi labomama lithwele amagapha avuzayo ngenxa yendlala ekhona.
Kudura izinto ezitolo, impuphu ikhwela nsuku zonke, i-violence emakhaya iningi, abantwana bayatshayana, imizi iyadilika. Okulwisa abantu yindlala, imitshato idilika nje yindlala.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila kawa 13 eGwanda uDumangoyo selaleziko.
Kuvele sibili ngiyabona umuntu esingathi kumbe umuntu ongaba le nhlanhla avune ama 50 kg amabili siyaba simtshayela ihlombe. Akulalutho sibili izulu leli liphambanisa abantu bese sikhangelela ukuthi khona lokhu okungathi usese kufitshane bazawina. Nanko lakho sokwala futhi akulalutho sibili.
Isiphathamandla sogatsha lwezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi laloba besahlolisisa izifuno esikhona bakhona abazadobhadobha amabele lomumbu. Kusenjalo selimthonele oqondani moyo umsolo okucatshangelwa ukuthula isandla ekudlongolweni kwabomama bemawane. Uqondani obanjwe ngabomalayitha bemawane eBedbridge kuvike edluleyo selubhekise eGoli wethethwa icala lokudlongula ugogo oleminyaka ephezu kwamathumi ayisitshiyagalombili 83. Umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi emawane uthi iningi lijabulile ukuzwa ukuthi lubhinya sezimkhalele.
Abaze bamthola omama bebengasayithi ezinkuni bengasaye emfuleni sebehamba ngokuni bebaningi manje hhayi ukuthi ukuthi sukuzabangcono nangobanjiwe bambambe e-Bite Bridge yena lowo muntu ohluphile. Siyakubongela kakhulu, siyakubongela labantwana bebengasekho free bengasahambi kuhle intaba abomama bathe ezinkuni ezintabeni bebengasayi entabeni zisaba ubhinya yenalo.
Uqondani kubikwa sevalelwe entolongweni njalo icala lakhe lizathoniswa phakathi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke u-Albert Ncube okwamanje nangusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje sixoxa labesifazana abehlukeneyo sicubungula udaba lwemifanekiso yomsakazo we-Al Jazeera eyama-documentaries wona okubikwa ebonisa ukuthi igolide leZimbabwe lithengiswa kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni njalo iziphathamandla zikahulumende ziyaphatheka kulolu daba. Umqalisi sibango Nkosazana Magodo Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise.
Inkohlakalo le-gold mafia iyathinta kakhulukazi ngoba ikhangela kakhulu esingathi lokhu lack of good governance eZimbabwe. Singakhangela ukuthi nendlela yokuthi akula-accountability, akula-transparency. Ngoba igolide nathi liyaphuma eZimbabwe, imali kayingeni, ima ingeni iphinde iphume, ugeziswa leyo mali abakabhenefitha ngayo bona bodwa. Kunanzela ukuthi vele bona abantu beZimbabwe omama bathule nzima kathesi ngokuphunza abantwana, kabanelethi uthenta abantwana, kabanelethi xa ukude etafuleni. Ngani ngoba isikolo kuyabiza, umntwana engagula abayelithi ukuthi bayayibhadale ezibhedlela. Kumele sichange ukuthi uma sikhuluma ngokuthi abantu bahola imali eZimbabwe engalavali engelanzi, sikhange ukuthi kathi vele bangabi nala bantu abaqhatshiweyo. Singakhuluma singakhangela about 80-something% of people are not employed, informal sector. And the most of the people who rely on just remittances, our sector nalona bakathi singakhangela ofokazi didule amasosha abantu bayenzani. So it's going leli yethu kumele lisebenze ngendlela elengqondo phakathi kwathina uZulu weZimbabwe, abahlalezi weZimbabwe and the most vulnerable people ngomama labantwana basesigabeni. Akula muntu ocabangayo ukuthi wona alright igolide siyaligeda emhlabathini, i-future ize injalo, igolide liyayinceda njani present generation and the future kwabula njani ngoba thinaathi amanzi kobulawa kuthiwa afektha ukuthi wona abantu bagebha amagolide kakhulu, umhlabathi sigugudekile, amanzi kasaflow kusemadamu onke lezinto ezi-impactayo, but nathi i-Afrika izinezi zinto kuthole ukuthi mali yangikhona yazi sisiza uyadiljibe ukuthi financial secure ama-housing food security ibili. Singakhuluma ngokuthi wona uhulumende weZimbabwe umlandi wakhe singathi wona ukuthi avikele abantu phakathi ngama-social protections e-definite.
Asizweni umbono kaNkosazana Lindiwe Maphosa, ilunga ledale lephalamende emela iGwanda.
Hayi, njengeParliament ngibona ngani abantu sesilubamba bambile bathini ezinga eliphansi, ngoba indaba ahunga-hunga indaba elokhu isacatshangela ukuthi abantu bayenza engakalandelelwa ngendlela yayo. Kuba lama-points of presence, ngama-points of lesser interest eParliament lapho abantu kade bebuze bekhuluma ngakho ukuthi njengoba sekule ndaba enje, hayi uspika laye wawuqondisa ukuthi hayi sesengamaruma sikuveleleyo njengelizwe esikukhangeleleyo njengeParliament ukuthi sifuna ukubona nxa bebotshwa, sifuna ukubona nxa abantu begqetshwa ngendaba zenezo. Njalo la malunga anti-corruption commission ozakhe sifuna ukubona ukuthi khona bazakungena besebenze yini ngendaba le, ngoba indaba izisa ubuhlungu kakhulu. Ungakhangela ukuthi mina eGwanda lapho ngisuka khona ezinyeni leMagebheleleni South kugcwele abantu abizothiwa ngotekete abangena emigodini bethole imali ezincuncuncu bengezela besenzani, but igolide lelana beselisiba labantu abasitha ngalo bephandle. Sokuyinto esizwisa ubuhlungu njengenkokheli esimela abantu, njalo sikhangelele ukuthi mhlawumbe sizakhangela isisho sibona abantu bebotha, sibone ukusiba lama-conviction njengelizwe.
UNkosazana Patricia Dube, ilunga lebandla lezapho, ugqiba lolu daba.
Ibhilishile sibiti eSouth Africa ngenxa yendaba yonale ngoba isiphathi sonke kubi ukuthi umnotho welizwe lokhe uphela uphila, kodwa kungena lutho abantu abeZimbabwe abaluthonayo. Ngakhona lokhu iningi labantu liphila impilo enzima, impilo lihlungu, kodwa kunabantu njalo abathengiswa ukuthi welizwe phandle ukubhenefitha bona labangabe babo. So njengephathi lizwe lokhe sinalo uzabo nalomi
amapholisa athi ayadingisisa ngalolu daba, njalo uhulumende ubikwa esithi abanye abavezwe kulomfanekiso sebejeziswa ngoba abasafinyeleli ukusebenzisa imali yabo esemabhanga kanye lezinye impahla zabo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho lapha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga ngohlelo labesifazane. UChris Gande uselandela ngolwakhe uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingalichona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube owenhlanganiso yeButeho.
Linjani baba Gande? IputeHo yimbizo esibelayo njengabantu bemathibele and Midlands iconvention kusukela mhla ka 9 to 14 May 2021. Igama elithi Putheho lithathelwe igama yiligama lesisuthu elisho ukuhlangana kwabantu kumbe umhlangano omkhulu. It's an ongoing concept iputheho into yokuthi abantu nxa kukhona okukhona bazahlala phansi. It's a diverse organization ebunjwe ngabantu bonke from all cultures. Ilama lone activists, ilama individuals, ilama cultural movements, social movement, faith-based organizations, grassroots social movement. If kugoqela wonke umuntu, ayilama wings ukuthi le political wing kumbe ilani. The building process iqale ngo 2019 eputheho. Iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such ukuthi ibise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho. Indlala esemathebeleleni, i-exclusion, i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi.
Njengombuthano weputeho sizwa kuthiwa lilogatsha lwenhlanganiso ekhangelane leze politics umbusazwe. Ungasitshela ukuthi kuyini khona lokho?
Right, oso kusitsho ukuthi ke okumele kwenziwe ukuthi abantu bahlale phansi bese bekhetha ubukhokheli. Ubukhokheli obuza kwenza ukuthi ke zonke lezi zinto lezi ezifuna kwenziwa ama resolutions enziwayo. Quite a number of resolutions were made. Abizwa ngokuthi ngama Putheho resolutions from the all stakeholders convention. Yikho ke osokumele ukuthi ke kukhethwe ke ubukhokheli obuza khokhela ukuthi ke kusenziwa zona lezi zinto kube le ndlela kube le direction. Njengoba ngikhuluma nje siku process yama nominations abantu where they are nominating abantu abacabanga ukuthi bangabalokuza. Everyone is free to participate. I draft constitution is there etshengisayo ukuthi umuntu uyabe lokho esebandleni lakha kilo kumbuka uhlanganiso yakha kuyo kodwa ayavunyelwe ukuthi abuye ngapha alifike kuputheho Freedom Alliance abe ngumuntu ole position angaba layo ukuze kusebenzeke for organizational purposes. So ke yikho ke osokumele ukuthi kwenziwe ke khona lokho.
Khona kungakho yikuyini okubangela ukuthi isigaba seMadepeleland sibe lenhlanganiso lamabandla achiyeneyo elifuna ukuthi liwamanyanise? Kuyini okungakubangela lokho?
Amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azibumba ngayo. Kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba ukuthi abantu bakithi bafune ukuthi kumbe ngavotelwayo ukuthi ke abawavoteli. Kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela okokuvota, sikhangele development yethu, impilo yethu, gender equity and equality, environmental protection, protection yama resources ethu, responsible and sustainable use of our resources. Sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa.
Umbuzo wami wokugcina, zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa selike la khulumisana lazo na njalo libona ungani kuyini okumele kwenziwe?
Yebo baba Gande, lezi inhlanganiso sesikhulumisane lazo, sikhulumisane lo Zulu. Uzulu ebumba izinhlanganiso sakhuluma lenhlanganiso iprocess le njengoba sithi ukuthi isuka ku 2019
umnumzana Nhlanhla Moses Mncube yisiphathamandla senhlanganiso yebhudeho besixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilale
Siyabonga Chris Gande sizigqibe ngohlelo wabaculi bethu namhla selomculi kaMaskandi umdaza maqhawe aTiana linsizwa idabuka esigabeni semasebebe elupane kodwa ihlabela ikwele South Africa umuntu kamili inkomo Studio 7 usipha loludaba
umculo kaMaskandi uqale 2019 lapho ngakhipha khona isingle track yami ngabuya ngakhipha i-album 2021 ethaba esifazana manje ngisebhizi ngekusebenza kwenye i-album yami nayo ezayo engeke ngisho igama nabantu sengengabakhiphela futhi namasingle track o-2022 ngengayikhipha no-Slow Poison namanje ikhona enye engiyikhiphile nomfowethu engisebenzisane naye lapha usebethule
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
abantu abafuna ukuthi bexhumane nami noma abafuna ukuthi bethole ingoma zami bethole yonke imisebenzi yami engiyenzayo ngoba kuphelele eculeni kuphela ngiyashuta amavidiyo amadrama ngibuye ngibe umuntu futhi o-actor so bonke abafuna ukuthola imisebenzi yami ku-Facebook bangithole ngumdazi maqhawashiyana inamba zami zocingo zithi 063 37 27 609 kulapho engitholakala khona naku-WhatsApp naku-YouTube ngiyakutholakala futhi uyakwazi ukuthi ubhale umdaza umaqhawashiyana la uzongithola khona ngiyabonga kakhulu bafowethu kulabo asebekwazile ukungisapota nakulabo abazokwazi ukuthi bayithole lento imeseji yami bekwazi ukuthi bebheke imisebenzi yami bangisapote
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
amazwi engawashiya kubalandeli nakubantu ukuthi bafowethu sicela kakhulu isapoti ngoba lokhu sikwenza kuyikufuna ukuthuthukisa indawo zakithi ngomculo la ngomculo wethu wesintu lo kaMaskandi ukuthi amasiko abuyele into ebezenziwa kudala zikwazi ukwenziwa singalahli isintu sethu ngicela nakubo bonke la kufinyelela khona ivoice yami nanoma iyisponsa nabanye nje abasizayo nemicimbi nikwazi ukusithinta nathi sizimisele ukufuna ukusebenza
Siyabonga ntungamili namhla obexoxa lomculi kaMaskandi umdaza maqhawe aTiana. Singakehlukani izihloko nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. Uzulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe izigilamkhuba eziphumuka ifilimu yeAl Jazeera zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Okwanamhla sokwanele bakwethu olivalelisayo yimi uMagumede ngiseWashington DC uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura zvakanaka muri yeZimbabwe.